Akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singabuyela kundaba eyiyo isisusa esibangele ukuthi amabutho aweMelika lawa kwamanye amazwe anjengaboBrithani lamanye azithole ese-Afghanistan. Singabuyela kundaba leyo sizabakwazi ukuthi kahle kahle bekule mbangela eyiyo isiqokoqela sokuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisise ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo esesikhona manje sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngapi uze amabutho la aweMelika lawa amanye amazwe azithole seAfghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibe kwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana singamsoli kakhulu, ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile, lo mlando ababe unikiwe bawufezile, babehambe laphana besiya kulwa le terrorism. Yikho lamanje lamhlanje sizwe uPrime Minister weBrithani uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazibuse bona, kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi yiku-exporta i-terrorism ngendlela abasebekwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela yokuze bazithole e-Afghanistan yayiphi.
Elakusasa le-Afghanistan phansi kombuso wama-Taliban ulibona limi njani?
Lanxa bengene ngalindlela abangene ngayo, eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule, ngoba i-20 years yonke lebe bengekho embusweni bebehluliwe. Manje nxa sebengene embusweni bawuthatha, ngiyathemba bazahlala belala ulwazi lolu lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo, njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa le-Afghanistan alikufanana le-Afghanistan le siyibone anduba amabutho e-America lawe-Britain angene adudule ama-Taliban. Ngibona ngani kusasa le-Afghanistan lanxa i-Afghanistan iyabe sikhokhelwa ngama-Taliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto, ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu, ngoba vele bangababulali abantu laba, bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengaboMelika lawo-Britain lamanye amazwe, bazaba lakho ukuzithiba ngoba besesaba ukuthi bangabuyela futhi esimeni lesiyana ukuthi bagcine sebehambe bayahlokozana labeMelika, kuzasusa futhi olunye uthuthuva.